Amalungu ebandla lezano PF anqotsha ukhetho lwamaprimary ezansi emandebeleni agoqela umnumzana Bedi Nkonxube ebehleze khalaza ngokuthi ukhetho kaluqhutshwanga kakuhle njalo kumele luphindwe. Bebe sithi njalo amanye amalungu anjengomnumzana Umphile Marupi bekungamelanga angene kukhetho ngoba engekenelisi iminyaka emihlanu ekubandla lezano PF. Iningi libikwa lisele libambiwa ngaphansi lapho kumenyezelwa ukuthi uNcube sezancintisa endaweni kamarupi emhlanganweni oqhutshelwe emahofisini awebandla lezanu PF izolo. Umarupi uthumise ukuncintisa kukhetho kungelasizathu kodwa kathanda ukukhuluma kabanzi ngalolu daba esithi kukhulunywe leziphathamandla zezanu PF. Umgcini sihlalo wezanu PF ezansi emandebeleni umnumzana Rabelang Tweni uthi amabizwa labo abazamela ibandla lezanu PF kulo mhlubulo avele eHarare njalo ngeke achaza ukuthi elikaNcube lona lingene ngaliphi. Imizamo yoxoxelo nobhala obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zebandla umnumzana Obert Mpofu iyehlule. Inenge Gwanda South libikwa lisidla amalahle ngenyathelo elithethwe yizanu PF lisida lisoze limvotele uNcube. Kulo mbiko subhode enkundleni yokukhulumisana ebulenjini yeWhatsApp okhuthaza uZulu ukuthi avotele ilunga le-MDC Alliance eGwanda South othi azitshayeleni ibhola ehlathini njengoba abanye besithi ibhora msango njalo yethesa uNcube umlandu wokugoqa izandla eminyakeni edlula amajumi amabili esephalamende. Ocubungule ezombusazwe umnumzana Mlamulinkomo uthi indlela amabandla ezanu PF nganele le-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa aphathe ngayo udaba lwamaprimary kuveza obala ukuthi intando kaZulu kayilandelwa.
Sekubonakele ku-MDC la kuzana ukuthi ama-primary ama-branches ayakhetha usibani bani ukuthi abamele, kodwa uthole ukuthi ama-national officials e-party ayakutshintsha lokhu akhiphe lo afake lo. Lokhu kutshengisa ukuthi idemokhrasi iyasilela kakhulu kuzana u-PF la ku-MDC. Into edanisayo ukuthi manje pho abantu bazakhetha ngaphi ngenxa yokuthi i-opposition le-ruling party bakhanya ngathi bazimbila zantabanye nje.
Kubikwa kulo ngungezwanani kumanyano ye-MDC Alliance lapho amalunga we-MDCT abikwa efuna ukuhluthuna izihlalo zamalunga awe-MDC egokhelwa ngumnumzana Westman Ncube. Isikhulumeli se-MDCT ezansi emandebeleni egokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa umnumzana Eke Moyo uthi bekulokhu ungazwanani kodwa sekulungisiwe.
Loba kulezikhenxe lapha lalapha abanye abakhalayo ukuthi yimi la ngisangenanga kusuke kwangena ubani yena ube yilokhu ube ngamelanga angene ngoba eyilokhu, but engakutsho ukuthi hayi i-primary election isifikile isidlulile abantu sesikhangelele ukuthi siye ku-nomination court. Lawa abavunyelweyo yi-alliance at provincial level bazaba-appointed ke ku-nomination court ngelanga lona lelo.
Udaba lwama-primary lokhu luhlupha kuzanu PF le-MDCT lapho kubangwa khona izihlalo kungenani lokuthi idale le-nomination court lizahlala kunsuku ezilithumi ezilandelayo. Unkomo uthi udlakelo olube khona kukhetho lwama-primary luyadanisa.
Inhlanganiso elodlakela kakhulu yasuka lalokudala izanu PF. Into edanisayo ikuthi lolu dlakela ungathi siyathelela amanye amabandla suluthola la ku-MDC lamanye amaqembu. Udlakela kakhulu lungathi aluhambisani le-democracy kungenxa yokuthi luyindlela yokwethusela abantu ukuthi bengakhululeki benga-expressi ama-views abo ngokukhululekileyo.
Eminye imbiko iveza ukuba uMarupi uvinjwe ukumela ibandla lezanu PF ngemva kokubonakala kwembiko abeyibhala enkundleni yokukhulumisana lokuzilibazisa ebulenjini eFacebook lapha kade sola abaphatheka kumbhuqazwe wegugrawundi. Ngeviki edluleyo umongameli Emmerson Mnangagwa uke wathinta ukuba bakhona abanqobe ukhetho lwamaprimary asebebumbe iqhinga lokumkhipha esihlalweni sikamongameli besebenzisa amandla edalele ephalamende. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.